lokho kulisihlupho kakhulu inkinga ngoba nguyela umama owathiwa khona ngistadek wehluleka umsebenzi ngo-2023 ama-complaints akhona ayaqondane naye yena njengophathi sihlalo wedek ngibona ngathi ngaye kuthiwa khona amalunga e-parliament aphikisayo akhona ebezaphikisa ukujaji i-contract nomama lo ingengezwa ngoba wehluleka umsebenzi akakwazi umsebenzi uyasekelezana u-p f phinde akumanga kuhle indaba lokhetho lapha eZimbabwe.
UJustice Chikumba wakhokhela ukhetho luka-2018 loluka-2023 kulukhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukukhokhela kwakhe ukhetho luka-2028 kutshoni kumbuso wentando kaZulu eZimbabwe.
Kuthi ukuthi lokhu ukuthi khona laba ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusizi luvele lube yinto ethandwayo ngabantu beZimbabwe. Kuzasala kule nkinga yokuphikisana, kuzasala kule nkulumo zokuthi uSigumba usekela lo hlangothi alusekelayo. Yikho bengithi mina ngaye kuthiwa khona kula malunga e-parliament aphikisayo akwazi umsebenzi, babehle bafake kathesi bahle bafake ibill yokuthi hatshi siyaphikisa ukuthi uSigumba abe ngutiyaphethen owenzeki. Kuthi uthi vele ukuzibuse kwethu izahlala esedakeni kungahambi kahle.
Kulo kungenziwa na ukuze kulungisiswe udubo lona?
Ngibona ngathi isiselo sombuso owethu thina oweZimbabwe seZimbabwe iyakhuluma ukuthi nxa izizalwane izakhamizi kumbe uZulu engathithisekanga ngokufaka umsebenzi we-public officer kuyakwanise ukuthi abantu bayenze i-petition ku-parliament bekhuluma ukuthi izathu akhona kokuqala kwesibili uZulu yakwanisa abe le-class action yokuhamba ku-Supreme Court ayi-opposa i-appointment ka-commissioner kule ndlela eziningi kakhulu ama-demonstrations asozithi wenze ngoba thina siphucukile kodwa imithethantwaba amathi imithethantwaba kumbe i-parliament i-petition singatshengisa ungasithethi sohlekikwethu nge-appointment le.